Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izulu kandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 Nhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
In reciprocation, I then took the decision of inviting Matebeleni Collective and their civic society associates to State House here so that we could have a conversation.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleni Collective lamhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wakabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC mnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Uhlelo ngoza Friday liviki siliqembu lomculo elibizwa Makhwapheni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleland Collective koBulawayo bexoxisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe wegugurawundi, ukutholiswa kwamathuba alingene kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa. Kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe wegugurawundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabe chabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In reciprocation, I then took
nithethe isikhathi sokunxusa amalunga eMatebeleland Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane. Kwedanisa ukuba kwingxosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
Amalunga eMatebeleland Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi seZipra Veterans Trust uRetired Colonel Bester Willie Magwizi.
Well, akakayenzi lutho uhulumende in my view. Kufuze ukugcwalisiswe in word, letter and spirit. Kodwa-ke i-word ingakwanisa ukulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. But uthena hayi, it's an acceptance. But iya public apology ke. Osekhaya uzabakwazi ukuthi wavuma ubani.
Umabhalane weGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uvumelane lomagwizi
kuze kuphuma ukuthi kumele abuyeze ekhuluma le mali le mathebelele indaba yegugurawundi bathakala ama-answers ngegugurawundi uphonga udlula phezulu yonli answer ichilwe ukuthi lijongani ukuthi angikho genuine i-genuineness yakhe siexpect ukuthi siyibone nge-action asitele i-program of plan ukuthi sisuka lapha igugurawundi sizayenza sithi akakukhulumi this is the second time esenza njalo wasuka kuqala ngoba wasuke sixabanisile kokwa divide mathebelele collective sahlangana lo mnangagwa we didn't come out with any answers la namuhla futhi sesiphindile sahlangana there are no answers eziphumayo kuyazidlalelwa nje there's nothing that came out of this meeting sesikhuluma iqiniso sisi bekuyikuze exoxa nje kulifana lethathi seralini kamnangagwa yikho nje kuphela desukulandile
unkosikazi Hildegard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababekukhangelele
uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhangelele kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanya ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto so sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi kuhumongameli ayebona le cabinet yakhe babona ukuthi kungenziwani njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufike iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje
abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokho bevalelwa phandle kukho konke njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba amaqala kulabo Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphiwe eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi wegugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu emandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eState House ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli womthethandaba waphezulu emaswingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcini isihlalo webandlale MDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo iTiergas phandle kwedale ezama ukucitha iqhuku labasekeli beMDC abaze ukuzosekela uSikhala duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana.
Abasekeli beMDC babelombuthano omkhulu eMucheke Hall eMashingo wesikhumbuzo sempilo kaMnumzana Tsvangirai ofikise eminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. Ukhansela Rodney Jele weMDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayelesifiso sokuthi ahlanganise abantu beZimbabwe kube lokuthula elizweni lethu, wayelwela abantu beZimbabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubachiyele umlando wokuletha inkululeko bahlenge abantu beZimbabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesifisela ukuba leZimbabwe engcono ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
Umogeni Tsvangirai wehluke kulabanye opresident ababa khona ngesikhathi sika Mongameli uMgabe noMongameli uMnanagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe seinclusive government kwaba loshintsho lokuba lokusebenzisa iUS dollar ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF kobulawayo umangalise abaningi ngokuncuma uTsvangirai.
Ube ngumuntu olozelo nesihawu. Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende womanyano. Lapha ubaba uTsvangirai akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngemibono kodwa athi kodwa yena wakhetha ukuthi ufaka abantu kuqala udubo lulungiswe, umumo welizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kathesi ku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akulanguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakobulawayo.
Siyambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu. Ngokokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTsvangirai kusegcekeni ukuthi wachiya izinto ezimbi. Ama-traits angikhona sasiwabona kathi sasenziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu eqhubeka ngayo kathesi kuyaliwa ephathini abakulantoko. So akulanto ayingayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTsvangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo umnumzana weOsimane Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Job Sikhala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, sixoliseke balaleli. Udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo wayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa-ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso yebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka benceda eZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabe-WFP lentatheli zindaba, lapho umsekeli womqondisi unkosikazi Valerie Guaneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezitshiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guaneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ube eselizweni okweviki wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Uza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulenduku eziningi. Ilizwe selibe lokuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba laba abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Kubeke sithi usizo abalupha eZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda ukungelani lokuthi izulu linile loba hatshi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. Ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Umele uhulumende uMnumzana Clifford Maturira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community and we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. Siqale ngeHarare lakuBulawayo. Sikhangele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni bonke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abasela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcwethi zesithi kungabe kubangelwa langokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho ezombusazwe la kwezenhlala kahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathuma ayisithupha i-63,000 kwele China labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 okugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele wabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizelwe izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka emathebelelendi zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. UMnumzana Millions Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlomo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto ade bezikhalela kakhulu lezo esithi abanazo. Kakhulu futhi labantwana besikolweni ma bengabatholela amabhuku kanjani ngoba zenele ekhanda. Lolusizo lokuthi ikhomishini yokuthi indawo zokuhlala manje akunandawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu libizwe, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele ithibe. Njengoba beyakwazi ukuthi lo edinga since nini kazimenti ayisibekele ithibe. ebinga abona ibinga is always too high pho ibinga abantu lamanje basafundela ngaphansi kweclass nowadays ngama 2020s abantu basafundela ngaphansi kweclass
siyabona uhulumende esithi usetholile ukudla lezinye izembatho mhlawumbe khona kuzaba finyelela abanye
ya kungayenzeka abanye kubafinyelele but ngoba umunye ade engakhuluma nange ngizwe ukuthi uminister angazi ukwafika ukuthi kwavakatshela ukuthi kuphi indawo I think yikho lapho sebefikinyelele ukuthola khona usizo
esande ukufika lapho bebengatholi usizo
the day before yesterday ngisikhuluma bebengakathi totally usizo on the ground abantu ade bekhona
kungani usithi indawo yebhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni
from kudala uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road etha siyabhuwa road siyabamba igokhwe ungayichecka kumaps ithard ungayibona is a third road but ungahamba akudla izimitara just road enyenzimakazi konke kufile into zikathi nihambela amanzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatsho ukuthi ezinye izindlela zifile vele totali usahambele
okokugcina sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa ebhinga abavele emazweni achiyeneyo okufanana lele melika okufanana lele bhilithane la khona ngapho kwele South Africa usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbizizalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu bebhinga ukudla
ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezela ezindaweni ezijenele bathi ukuthi no makuthi uhlala eJoburg singaya eBeria ku5 yo-apheli edinga umuntu othiwa ngubani bani khonapho bebenemezela bethitho ngezindawo ezindawo ngokuhlukana kwazo
lo ngumnumzana Millions Nkomo esizalani seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lezulu ebhinga ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 kobulawayo kona idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTUL National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamachumi amane $146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise iRand leSouth Africa ngoba lilesindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxe lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke iRand yiyo imali esibona ngantwa kona isebo iyabambeka. So i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono ke ukuthi sisebenzise i-Rand ngokuthi i-Rand phela alilo asilo asingathi liyabambeka aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana ke kakhulu lelizwe leSouth Africa. So sibona kulula ke ukuthi njengelizwe singa-adopt-a ke iRand. Okwesibili njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise iRand, singabanika bethuba elokuthi banga-stabilize elethu ke idola ke i-RTGS njengoba abantu batshela ke ithuba lokwenza lokho.
Ye manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi sicweleke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu asikazi ukuthi ikhabhinethi iphumelani. Sizamelela nje ukuthi besitshele kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga sesehlulekile ke ukuvumelana asilungiseleneni-ke ukuzidifenda idifenda ilungelo lethu.
Lo ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Iqembu leli litabuka eJolojo kodwa lihlabela liwele South Africa. Nanti ilunga lalo uShoda Mkhwananzi.
Angibingelele kibo bonke abalaleli be Studio 7 ikizwe zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukelela lami lapha ekhaya. Ibizwe lami nguShelto wakwaMkhwananzi, ngizalwa eCholocho emhlabeni.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqela ethi mamoyo, mabareti kanye lethi basikili.
Akode Ambrose, funa ukubonya lo nyaka abafana. Uyathuluka le nxeba nje. Yeyisikwame kutila bana.
Itholakala ngapi idlalade Mkhwananzi?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabhodisa emashow. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna kusho ukuthi uzafonela ke ngumntanami kodwa ngeza inkulu uma zisiza ngasemculweni. Kusho ukuthi ngamfonela ke ku 063-549-8076. Ngizacela ukuyiphinda 063-549-8076. Bese kuza ke kawami uShelter onguyokhulumayo 0799-832-018.
Abalandeli ungabachiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sibese kuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lina asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwananzi leqembu lakhe leMakhwapheni ngale.
Kodwa linyele noMakhwapheni amenze isipiwo sakhe. Wasipiwa ngubaba uSomandla. Kusiye manje kumzelungi. Anisamo kwendo kunya nisofuka nisebancane.
Alapho batshelile.
Soke ingoma indlikizane yengoma isigqibela ke uhlelo lwethu. Siyabonga Ntungamile. Yes, singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje. umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatabeleland Collective lamhlanje kobulawayo. Abasekeli bebandla le-MDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande Lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.